Washington DC ndini Danono Kawande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Danono Kawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuqokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangelizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, sike saba lama-report abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulokuqokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise umuyi Joshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwaSibangelizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise. So kade yena bamlindelene njini yakhe lindwa ngamapolice estate yena i-opposition okuthiwa i-oppose parliament. So mina ngale indlela kuyangidawudisa ukuthi uSibangelizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa i-dog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga, inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu, uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga but bazodiliza. Thina sithile ngomethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona. Kunganana. Ufunza uSibangelizwe into engekhoyo. uSibangelizwe kazi lithi umntakamlimo. Kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wefile. Athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa kathi ngu-vice president ekhona. Manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngowani.
Omunye obebhikitsha ukuthi uNkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane.
Sathi sifike eKhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngapi, ngobe lupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isiShona. Abantu abana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi dawane njara tavira kare takagara panapa. Iyi livela ngapi? Bathi tatorwa kuBlue Lagoon. Thina vela simfuni, mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga. Mina zapho irevive yimi, ibe ngingomunye wabantu abarevive zapho. Angimfuni.
Amalunga amaningi emandla lezaphu axotshwa, amanye akhitshwa ezikundleni ngumongameli wezaphu omutsha owinde ekhathaza ezinye inkokeli zaleli bandla. Unkosazana Livne Chuma inkokeli kuleli bandla ngobulawayo.
Phela ndaba Mpopho ma district secretary. Mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesa. Kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesa kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiwe. Cela kungabi lokuxotshana kuzaphu.
Esabelenze amathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma divided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona. Kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho ma esehluleka uyayekela ma ukwehlula chiya. Ngoba ngathi sithini izaphu iphathe esiyithembileyo yebe sifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibathiye bekiyo. Kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi future yayo ukuthi yangaphi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa. Ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebandla leli angena ngenkani emafutsini ezaphu. Lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki leyo ephelileyo besile mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council the National People's Council zilandelana namalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona kesekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanike nomsindo kwampana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho bengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele abantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alinhlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lokhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele sithu 7 ngobulawayo igama mweza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Siqoxe lomela lesi sigaba idalele eParliamente uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo labayo lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinatha amanzi ngoba hayi sokuthisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo. Hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba lama report abantwana abahamba esikolweni bengadlanga abanye begcine befe intaba abanye begcine bephiwa okunyongamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibili
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emthathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bayebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabona umbilo amakhabitshini into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwazi ukuthi uthathe ngabaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga niswele
umbuzo wami wokucina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bathathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathepelelani South edalele iParliamente. Inhlanganiso yeMathepelelani Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezijiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iwest collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu ugena kumede westudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubudget yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023
ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni
njengenhlanganiso yeMathepelelani Institute for Human Rights inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathe sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper nezinto esibona ngani zimqoka okumele zibe khona kubudget ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayifaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kuliwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abantu
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina ke njengenhlanganiso elethu iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMathepelelani Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo Ok, Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempela sonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo nilapha egoli bakwethu. Engakho ke lapha kulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezingusikisi. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona yokuthi abantu abasimele abathi basimele kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu bemathebheleland kuyona lawo into yamapermit leyo ba less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu esindebeleni abemathebheleland bancane kakhulu inamba yabo elamapermit lawo, bancane kakhulu less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubuleni umathebheleleni baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezi bazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ukuthi ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu bemathebheleleni lokho ekwaqalayo kakula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthathwa ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha emathebheleleni babengalazi izithupha bengalama birth certificate, amashona yayela konke, ama-passport yonke into benakho. So kungathiwa basimela, abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku Studio 7 okhulumiswayo nguMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siye vota, singaya vota mphe, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha. Ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyesiphetheyo kuzek. Izek eZimbabwe iyo problem. Izek uChigumba lwana ukuthiwa nguChigumba uChairman weZek lwana ngowezano. So ngaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election, babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima kabi. Silokukala inyembezi ukuthi lizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izane isithwa senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lethi esibhekane nayo? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ibalwe ke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
Studio 7, Studio 7, nginjani lonke siwuzama? Hayi siyaphila. Hayi mina ke nginduna amakhala, igama lami ngisejohana. Abanye bambiza bethi Mundulu. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma amandla ukuthi kona iStudio 7 ikhetha inhlangothi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwe ukuthi uzama ukuthinta ba kathene kuyiphi party yena wakhe inkomvuka kuyena kuyiphi party ngoba amuzwe ukuthi uqondene. Kazwakali kahle kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi awumntwana wanangqondo ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party yakhe. Abezandla uma bafuna ukuzisupport epha bayakhuluma uStudio baza bakhuluma. Uma bengakhulumi iStudio 7 yenzeni hamba ibadinga ezindlini. Yabonga.
Linjani, linjani emsakazweni kaStudio 7, abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankulumagumbani umanomhlaba. Okokuqala ngizothanda ukuthi ngiphawule ngezwe leZimbabwe lokhu ngoba ngingasuke ehlangothini leZimbabwe ngalo ukuthi uyabona eZimbabwe mahlabezulu ngale vele kunzima ukuthi lizwe lelana lilonge ilizwe leZimbabwe lelana ngoba abantu bangikhona abaZimbabwe labana i-politics zabo yizo eziligongoda kakhulu. Okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke. Umnankagwa lawechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana. Sokuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo imboneshini ngezombusazwe kodwa uzoficana ukuthi kakula ngitho nokoda abakuvumelanayo. Isisi yakwasibuya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe leZimbabwe kodwa uzaficana ukuthi abeZimbabwe imbono lana bayicakela phansi abafuna ukuyamukela. Izame layo iyakwa sokubuya le mbono emihle ngathi lizwe kodwa uzoficana ukuthi abantu besisi bayigcakela phansi imbono lena kuzima ukuthi beyamukele. Uficane sebetshaya itoyitoyi bengaphandle kwelokhuzena kwephalamende kodwa edi the end sofika ama-election sebekhala ngama-reforms kade ilithuba lokuthi loyalelana belungisaindaba zama-reforms abukwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho. Kanti bona bengabantu banye bengamashona ijuwe abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini beze bedlula ngosakirayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekile impilo enhle. Amashona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo labo abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabe ikhangelela ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu sithiya kunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresident ngoba eZimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi sithume umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshele umhlaba ephalamende yeZimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe le. So-ke ngithi ngiphendule labo abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresident uzavotela ubani. Sonke abantu bakamthwakazi akula muntu esingivotela kupresident. Upresident wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale Zimbabwe. Pho ngiyabonga okhuluma yimumpo.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu. Kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana, ayafanana, siyaxolisa. Kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubeke-ke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu, siyabonga. Lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine kubikwa amasocha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasocha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayinthi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngale ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho bhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakusho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwa. Ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu ese-nuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu ze-nuclear kwabe kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-east ayefike e-west ayesouth ayefika ngale kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child and everybody's watching. So blind to your conscience and reason. Could it be love for your country or for the gun you're using bleeding? So there is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top and no one is around. Flow.
there'll be nowhere for us to go, and we'll run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo-half past seven. Abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.